sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-14 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, obemiswe ukuncintisa kukhetho lukamongameli elilunga elizimeleyo umnumzana Sevia Kasukuwere uqhubeka ngumkhankaso wakhe ngoba ephikise lesi sinqumo emthethwandaba.
Ma ungakhangela uKasukuwere, into eyethusa umnangakho kakhulu ikuthi ama-structures e-ZANU-PF ahamba loKasukuwere.
Ivandla lesi lithi alizihluphi ngokwalelwa ukuncintisa kukhetho okwenziwe umnumzana Sevia Kasukuwere ngoba kuyindaba yomndeni.
Thina bebandla le-CCC siyakhangela sicubungule, kodwa sikubone phambilini ukuthi yona into yokubindana kwabo kungagcina kuveza ukuthi iZANU inyamazane njani.
Intengo yempahla, ukudla lokunye iqhubeka ikhuphuka lanxa isisindo sedola leZimbabwe singani siyaqina singasawi ngesiqubu ebesihamba ngaso ensukwini ezidluleyo.
Kulusizo ngoba lo hulumende layo wenze ngani konke lokhu kufika kubona ngithi sesisebenzela izisa futhi nemali yakhona ayikwani vele konke okuqakathekileyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Obemiswe ukuncintisa kukhetho lukamongameli elilunga elizimeleyo umnumzana Sevia Kasukuwere uqhubeka umkhankaso wakhe ngoba ephikisele sesinqumo emthethwandaba. Lamuhla uKasukuwere ukhangelelwe ukwenza umhlangano lentathelo zindaba eJohannesburg kwele South Africa. Omunye wemibuzo ekhangelelwe ukubuzwa uKasukuwere zintathelo zindaba ngokuthi uzahamba nini eZimbabwe ayekhankasela ukhetho. Lo ngumbuzo obuzwe njalo omunye wabasekela uKasukuwere umnumzana Ntokozo Msipha ngontungameli Nkomo weStudio 7.
Ngingakunika i-example Baba Nkomo, 1979, Zorewa President, Robert Mugabe in Mozambique. Look at that historical case, ukuthi uMugabe wangena eZimbabwe, usele isikhathi esinganani kodwa wayiwina election. If I am just to refer you to that one case, ukuthi election is about ama-supporters akho phansi and how organized ayo people down there. Ma ungakhangela uKasukuwere, into eyethusa umnangakho kakhulu ikuthi ama-structures e-ZANU-PF ahamba loKasukuwere. Ama-structures ayiwo okumele ukuthi ngavo azovotela umnangakho. Yiwo ama-structures akhampenela uKasukuwere phansi ku-ground, kuma-village, kuma-cell, ma-district, ezindlini zabosabhuku zabo-chief. Yikho lapha i-message kaKasukuwere echunyayelwa khona, which takes us back to 1979 ukuthi iZANU ngo-1979 iyayikhampena njani ngesikhathi sikaMzorewa. UMzorewa ekhampena ngama-helicopter, ekhampena ngamabhasi. Ababekhona bayakhumbula ukuthi uMzorewa ethatha ama-helicopter esiye emakhaya, i-helicopter siyajikiza inkwe emakhaya, uMugabe eseMozambique. Kodwa wangena uMugabe kusele 4 weeks, March, wayiwina election with majority. I-election iwinwa ngokuthi ngobani abakhampena bangaki ama-supporters akho ku-ground. So u-ground phansi iyatshisa i-ground. Yikho abantu omnangagwa labonge abangani bakhe sebesiyayilwisa at court level, ngoba phansi ku-ground sebebonele ukuthi akula success phansi ku-ground. Ungakhumbula recently about 3-4 weeks ago bake bazama i-demonstration against Kasukuwere eMount Darwin. But that particular demonstration ayizange ibanike abafisa ukuachieve okwananzelelekayo kwa-demonstration anelana ukuthi hayi phela lujaha abantu bayamfuna kule ndawo.
Lo ke ngomnumzana Ntokozo Msipha ongomunye waba kumkhankaso kamnumzana Sevia Kasukwere yena oncintisa kukhetho lukamongameli ezimele. Untungameli uphinde waxoxa locubungula izombusazwe uDr. Shepherd Mpofu.
Mina ngokubona kwami uKasukwere singathi ngumuntu lo wabathi party spoiler. Indi uyabe ezospoyela iparty yezanu PF ngoba engibonayo mina ukuthi uKasukwere angeke aba le support edlula yezanu PF o support edlula e-CCC. Ngokubona kwami uKasukwere engagcina eyilokhu aba ukuthi kingmaker kupolitiki ukuthi uzathatha amavotes awezanu PF a reduce i-possible margin yokuwina kwezanu PF loba beriga nje the CCC kuze kugcine sokusiba le situation yokuthi sokuzamele basebenzisane ndawonye. Mina mbona ngani nxa kungaba lokhetho lu-free and fair zagcina sekweyinye i-GNU lapho kuzabe kulo Kasukwere lo Chamisa kanye lo Mnangagwa.
Lo ke ngumnumzana Shepherd Mpofu ocubungula izombusazwe ubexoxa lo ntungameli inkomo Studio 7 ekwele South Africa. Kunjalo nje ibandla le-CCC lithi alizihluphi ngokwalelwa ukuncintisa kukhetho okwenziwe umnumzana Sevia Kasukwere ngoba kuyindaba yomndeni. Ngesizwe yamazwi kamsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Into embi enzela omunye umuntu lawe ingenziwa kuwe. Lapho sizama ukutshela abantu ukuthi ubaba kaSwele ukunqatshwa kwakhe ukuthi engabi i-presidential candidate kungenziwa njalo kukhanye kusenziwa kwabanye abantu abangasuye kaSukwere. Njalo into ye-G40 versus Lokesta yinto eyazakalayo ukuthi yimpi yomdeni yezanu-PF. Thinabe bandla le-CCC siyakhangela sicubungule kodwa sikubone phambilini ukuthi yona into yokubindana kwabo kungagcina kuveza ukuthi izanu inyamazana enjani ubudlelwane bayo lamanye amaphathi. Sibona kuhle ukuthi abantu baphiwe ilungelo le-constitution, constitutional democracy, labo abantu abavunyelwa ukukhetha lokukhethwa ngabantu. Yikho ke ungabona indlu noma umdeni ibindana bebulalana bebanga izikhundla kungaba njani uma sekuvela omunye umuntu ongasuye emdeni. Izanu itshengise emhlophe lapho ukuthi iyesaba ukuncintisana labanye kayifuni abantu abaningi ukuthi babuye bazencintisa ngoba ayizithembi. Khonokho ukuthi baze bayedinga omunye umuntu wakomangwana ukuthiwa ngulafdel e-High Court ngumuntu ofana nalofudu othathe fakwe esiqongweni ezenze ukuthi ukhwele yedwa kanti hayi ufakwe izanu PF. Ulafdel Mangwana ngowezanu PF. Kutshengisa ukuthi izanu iyesaba amanye amabandla labantu abaqinileyo ukuthi bazencintisana layo. Yikho libona nsuku zonke lokhu eyafakwayo imithetho yezanu yokucindezela. Lokhu kwasungulwa i-CCC ayizangilali kahle iyanqatshelwa ukwenza imihlangano, iyanqatshelwa ukuhlangana labantu. Kutshengisa mhlophe ukuthi ngabe bayavunyelwa i-constitution ngabe i-CCC layo sebayibhana ukuthi ingakhontesti. Sesithwele nzima. Lokhu kwaqalisa 2000 ibandla, amabandla e-opposition kawaphiwa intshukuntshu efana nayo ngezikhathi zama-election. So kukhutshwa mhlophe ukuthi izanu ayifuni umuntu olabanye abantu onakana okungasokwezanu. Nangu umntanabo, nangu isihlobo sabo uKasukwere namhla sebemvalela ngezizathu ezithile abazigebha lapha nalaphayana. Kodwa siyakwazi ukuthi kulabanye abantu akuthiwa ngobhutsha abahlale eGoli nyaka yonke bakupha presidential ballot abazange vele baziwe ukuthi ngobani lokuthi bahlala ngapi kodwa sibazi bihlale eGoli kulabantu abaningi abavotayo abahlala emazweni after 15 years bayabuya bazivota abazange vele banqatshelwe yikho lokhu kusengisa mhlophe ukuthi ZANU PF they are scared of any competitive and strong contender. Bayesaba ukugqukulana labanye abantu, bayesaba ukubindana labanye abantu, bayesaba amabandla afana le Triple C, bayesaba ubaba advocate Jamisa le labasekeli bakhe. Yikho libona abantu bayadutshulwa, bayabotshwa, basemajeli, obaba omdothi labo popurai basebenzisa imbhobho ababotshwa kule impunity. Ngalokho isifundo sesisibona ngalokho abakwenzisa kaswele yikuthi izano ifuna ukudeclare one party state.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi-CCC.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Intengo yempahla ukudla lokunye iqhubeka ikhuphuka lanxa isisindo sedola leZimbabwe singani siyaqina singasawi ngesiqubu ebesihamba ngaso ensukwini ezedluleyo nxa liqathaniswa lelemelika emkambo webhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe. Okuningi asikuzweni kubathabile Masuku.
Osomabhizimusi lezitolo ezinkulu lezincane lokhu behlela intengo belandela umkambo wabosiphatheleni. Unkosikazi Thobekile Bebe umthengi ufakaza ukuba intengo yempahla ayehlanga laloba isilinganiso sokuthenga idola lemeli kanye imali yakuleli sehlile emkambo wemali kahulumende.
Irethi iyehlile sibile ezitolo kodwa okusixakayo ukuthi ama-prices lokhe ekhuphukile ngebond futhi indaba le eyama-exchange rates ihlukuluza thina abathengi. Okwakathesi sikubona ukuthi ama-businesses sethatha i-advantage ngokuthi bona baprize nge-black market rate baphinde bayithenga bona i-US dollar kuhulumende ngeprize yabe iphansi. Kulusizo ngoba lo hulumende layo wenze ngani konke lokhu kakubona ngethi sesisebenzela izisa futhi nemali yakhona ayikwani vele konke okuqakathekileyo.
Umqondisi wenhlanganiso ebona amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Effort Ncube uthi ukungathenjwa kwamandla e-dollar leZimbabwe yikho okwenza intengo zihlale ziphezulu.
Ukukhwela kwamandla emali yeZimbabwe nxa kuqathaniswa liyamanye amazwe kakuguquli intengo yezinto ezitolo isalilokhu ifanana lakhathesi kakutshintshanga lutho. Sikubona njalo nje lanxa ngabe kukhwele ifiweli bayakhweza imali yokugada kodwa nxa sekusehla ifiweli kabehlisi ngoba kabathembi bonke nje osomabhizinisi ukuthi imali yeZimbabwe ingaba lamandla okwesikhathi eside. Lokho ke kubathinta ngendlela ebuhlungu kakhulu abathengi.
Umuso wakobulawayo umnumzana Ronald Gabaza uthi uhlupho yikuthi umuntu wonke elizweni akasali thembi idola leZimbabwe.
Singayiboni trend yemali leyo ngeke sethise ama price. Okumqoka yikuthi yikuba le confidence ku currency yakithi. Okwakhathesi iqiniso yikuthi imali leyi asithembi njalo lohulumende ulanko ukuvuka eguqulile imithetho. Yikho nje ama price angasoke ehle nge-RTGS.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezomnotho njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology uthi ukungehli kwentengo kwenziwa ukuthi abathengisayo bathola imali yabo emkambo omnyama.
Kulesikunanzelelayo siyabona ukuthi intengo yempahla ikayehli. Lokhu kuveza ukubana abaningi labo abangabe bethengisa abayitholi emkambeni osemthethweni imali yabo, bayithola emkambeni ongekho emthethweni esingathi i-black market. Njalo ukuqina kwemali yakithi ngabe kuveza ukubana imali yakithi ayisatholakali lula. Ngakho abantu besakuthi bahle baqala ukusebenzisa intengo le ekahulumeni ngoba bona imali yabo vele bayithola emkambeni ongekho emthethweni. Lokhu yikho kulokhu kusenza sibone intengo yempahla ingayehli emavinkilini.
Ngempelaviki umongameli Sondambuzo Mnangagwa uxwayise osomabhizimusi kakhulu abadabuka kwele India ukuba batshiyane lomkhuba wokuthenga impahla eziningi ukuze kubonakale angani impahla lezi ziyasilela emkambo ukuthi lapho sebezithengisa zifakwe intengo ekhuphukileyo. Wengeze ethi osomabhizimusi abavela kwamanye amazwe bengaqhubeka bethenga impahla ngobuningi kuzamele babuyele kibo ngoba uhulumende wakhe engeke bavumela ukuba ibhizimusi iqhutshwe ngalolo hlobo. Umongameli uthi ngemva kokufaka usuku lokhetho izitha zikahulumende zahlela ukuphazamisa umnotho welizwe ngokukhweza intengo yempahla. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi isiphathamani lasenkampani ye-eCreator uJoao Jiatong wanyamalala lemali yabantu edlula isigidi esisodwa i-$1 million obotshiwe izolo. Iphephandaba lobulembo lezimlive.com lilodaba lokuthi kulojaha osakhulayo obhubhe ngenxa yokutshazwa ngumqando edolobheni leGweru. Unkosi yazincube ubikwa ube lomkhuhlane wengqondo ube neminyaka elithumi lasithupha. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani ngofeliqinisa lokhuluma wasejabhiwa elupane ekhaya. Uyabona izani isha phambili isha emuva. Uyabona kunje nje eZimbabwe kunama-structures kungendaba yayo izano. Izano ihlukumeza abantu amaZimbabweni ifuna ukuthi wona la ama-structures engaphumi ibe lonke ivika ngamanye ama-opposition party. Kama opposition party yiwo abaletha ama-structures khona kuyiyo. Iyo izano eletha ama-structures. Ma ngabe lo ubaba lo abathonkwa sokwere lo imvalela isithizini eZimbabwe egcwele imvalelelani ukuthi yena akhosethu uba yipresident imvalelelani njalo nama opposition abo CCC nabo bani bani iyabavala kuma campaign abo ibavalelani izano. Angithi yikho lokho okuletha ama Sanchez okwenziwa izano ukuthi ama Sanchez engaphumi bese iqada ikhale ithi ama Sanchez alethwa yilaba abantu ama opposition party baba bafuna ukuletha abafuna ukungenisa abelungu baba bafuna ukubuswa ngabelungu kodwa khona kuyibo ababezazi ukuthi banecala elikhulu abalezayo ukuthi la lelo cala ngokuthi mabe ngavumela ukuthi umthetho usebenze njengomthetho bona bazophuma embusweni mabe ngayeke thisa besebenzise izinto zonke ngomthetho bayabona ukuthi bazophuma embusweni njalo bayabona ukuthi bazoluza yikho that's why befaka ile ntuzalo umthetho ozima ohlukumeza abantu baseZimbabwe kwezolithi lawo ma-sanctions beqinya ngawo kungathi kungama-sanctions kungaso ma-sanctions kuyiwo ama-sanctions.
Salibonani, salibonani ku-Studio 7, salibonani lonke balaleli wa-Studio 7. Nansenkayi babithi nsenkayi esenta khona fana enkayi khona fana esenta. Ngilombuzo mina lapho ngani yangihlukuluza sokunganithwa amavota asefikile bathi mhlaka 23 August kodwa thina peru president wethu uChamisa simboni asimboni kithi simzwira kubogogo eHarare bani bani kati po thina sizambona nini sizambona nini kati kithi ngaphe matebeleni ndizahambela nini amavota asefikile phela kuze phela abantu bemboni la bekhulumisa la bekhuluma izikhalazo zabo.
Studio 7 ngiyelwa lonke basakaza abaku Studio 7 lonke nabasakaza ngesitshona futhi labanye ababingelela kakhulu. Into engifuna ukuphawula ngayo lapha yiwa laba abantu abathina besijiye imthakazi thina sifuna ukuba izikhothamati zezanuphiwe asifuna izikhothamati zeCCC kambe kawuboni ngani wena okhuluma ngokuthi iCCC kwathinti ukhuluma ngeCCC sikhuluma nge-CCC yakho leyo lo lawo wena okhuluma ngezanu ukhuluma ngezanu yakho welele ukuthi khona abantu bemthakazi ngamagwala wena ongasogwala wenzani wena ongasogwala yike babe ngamagwala ngoba bavikela impilo zabo ngoba basemlonyeni wezilwane njalo futhi into engifuna ukuyikhuza bona labo magalela mafa oyinosiqala babekhona kodwa bangaphi namuhla hleze eplazini kuhamba ngephathaphatha phansi lawo lokulandelana magalela mafa lokulandelana lento zesitshola lani nilokhu lilandelana lento zezana abangamandebele lizadubeka kimi
lisalibonani salibonani ekhaya mina ngifuna ukubuza ukuthi kahle kahle amapolisa amsebenzi wawo ngokushaya abantu na or ufuna ukubuza khona lapho ufuna ukubuza please amapolisa into yayenzayo is right for Raymond Mthethwa of Pretoria
ngiyenza ngisithi kunomunye lawo bhuti wesithi hey nabantu esegoli wasingabe sizovota siyovotela bani ngoba dina bavoteli laba bulala ngezi bavoteli siyazi abantu benza umonakalo omkhulu kakithi ebantwini bakithi amashona so akekho umuntu ozobuye geza ishona liyeke lini ukudelela lina abantu bakithi esisetshenziswa ngamashona kodwa lingabona siphumele izweni ngenhloso yokuthi lawo mashona asincindezele asitholi lutho linegazi sicela ukuhlonishwa singamandebele abanye abantu bakithi bayakhala ngalaba ababulaleli bancomayo yona dlamini mdala kodwa olangqono
studio 7 impingelele ekuseni kundawo zonke lapho elikhona hhayi sihlale sizwa lo baba badingubani wakuthuma lo wezano lo ukhuluma everyday ngama-development ama-development abo wonke ma uthi uyalalela iHarare Victoria uyabona so kati why libala izinto abantu esingaziboniwe lingayenzi nje into ecacayo lisilungisele imigwaqo nje sihamba ngayo nale kumakhaya ethu emathebeleland like ukuhlala lisiqambela amanga uyabona sesikhadeke ngoba lina alisho bantu abadinga ukuhlonitshwa ngendlela eqamba ngayo amanga phela lilamanga kakhulu zamani kulahla amanga lizama ukulungisa ngapha emathebeleland kumbelani le lingabakhona le maybe I don't know uyabona because likhuluma kakhulu ngemashona le kodwa lihlala kobulawayo into emangazayo why lihlala ngaphakithi lina lingalungisi ngaphakithi so into le ayikhali sitshela amanga sokuzonke ekuseni la
ye litshola njalo ku studio 7 kithi kuzama ukungena noma kungeneka zima khulume endabeni yamabhasi esalingizwe ubalule bayi 500 ukuthi sabeni siyovota ekhaya uyazi ukuthi lento le yizwe isibuhlungu njalo I'm feeling so disappointed ngabantu bakithi ngoba nini sizama ukuthi sikhulume nabantu bakithi ukuthi asabeni siyorejista ukuvota ngikhumbula phela ngalilangaze wangena egroupini yelayini yiki ngikhuluma ngayo indaba leyo yokurejista ukuvota siyisakhamuzi kanti kimi lapha egroupini elala sifundi indaba zepolitiki kodwa ukhuluma njalo lo muntu ungaphandle kwelizwe kabona ukuthi ukuba ngaphandle kwake kwelizwe kubangelwa yipolitiki abantu bakithi bayitholile i-opportunity behambe beguqulile izwe lakibo kodwa soze bekukwalise khonokho ngoba abantu abaningi vele ngabarejistanga ipolitiki vele ngabayibheki abanazeleli ukuthi ipolitiki yiye ebarulayo empilweni ye ebakhokhelela ukuthi bephile bevuke bephila kanjani lokhu kubuhlungu lokhu bese litholile impela i-opportunity ukuthi sabele siyovota abantu kodwa khangathi sizohamba sibalutshwana abantu abaningi abarejistanga
alawo ke bekungamazwi enolina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amalunga ebandla lama-Republicans afuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli abalisa omnumzana Chris Christie lo mnumzana Tim Scott asenelisile ukuthola imali ezabavumela ukuthi baphatheke labanye babo abalithumi lambili kungqoqo mpikiswano ye-debate mhla ka-23 nenyanga ezayo. Le ngeyakuqala ingqoqo mpikiswano. Kodwa omunye wabo owayengumongameli umnumzana Donald Trump uthi kasoze aphatheke kule debate ngoba uphenyo luveza ukuthi inani labamsekelayo liphezulu kakhulu nxa liqathaniswa lelabanye bakhe. Kodwa ingcwethe yezicubungulo zombusazwe zithi umkhankaso kamnumzana Trump awusoze ube lula ngenxa yamacala awethwesayo ambalwa. Umthethwandaba weMelika usanda unquma ukuthi umnumzana Trump ulomlandu kucala aletheswa ngowesifazana othi wamdlwengula lanxa lokhu kwenzakala esabusa. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika ngalolu daba.
Amacala alawo maningi kakhulu. Maningi amanye ayengamacala ayengathi kawabonakala kodwa ke kulamacala icala lona leli elokugcina izingwalo incwadi lezi ezimfihlakala i documents lezi ambona ukuthi laphana kuzamsiza kuhle ngoba aluba ngabe bathi becela ukuthi incwadi lezana kazibuyiselwe ngale amaphepha lana wawabuyisela ngabe kakulacha kodwa wala lawo ale lawo angathi wawafihla ngathi kutheni ngibona ngathi kuzamenza kulicala khonoko okwesibili khona lokuyana ukuthi athe ngupresident ahlale abukele iTV abantu bediliza iWhite House lokhu kuthiwa i-insurrection plan ngoba yena njengopresident kwakufanele ukuthi apha ama-orders ukuthi abantu laba bamiswe ukuthi bangazi bakwenza khonokuyana babekwenza kodwa wabukela wayekela kufanele lo muntu onikelayo njengezinja athi sa izinja zibamba inkomo ekhangele esikhundleni ukuthi akhuze izinja lezi ezibamba inkomo ngoba zizayibulala vele inkomo leya nxa kubuthwa lezinto lezi ezinye azenzayo ukufonela laba abanye ezamuthi ngamavoti ezamukwethusela lo vice president kusiya khona ngale hayi kuzaba licala elizamgombolozela la nxa efuna ukuncintisa kukhetha
sesicubungula labo angancintisana labo umnumzana Trump abebandla lakhe kuma primary elections wumbe abebandla lama Democrats engenelisa ukungena kukhetho ulethuba na lokunqoba
mina mbona ngathi hayi uphumelela wonke kuza kuba nzima ungangimangalisa kakhulu ukuthi ama Americans amvotele ukuthi abe ngupresident ikakhulu ngemva wokuthi ehlulekile ithemu yakhe esibili abesezama ukuthi ahluthune umbuso kulabo kulo owayewinile ngoba kwayangisa umhlaba wonke ikakhulu nxa iAmerica izaziwa njengepolisa ledemocracy emhlabeni so kusondela ama-elections azabuya wonke amacala wona la kuzamehlisa ukuthi angeke athole imajority yama-Americans emvotela ukuthi abuye abe ngupresident njalo.
Kodwa siyananzelela ukuthi umnumzana Trump ulabanye abasekeli bakhe abakhanya ingani bamlandela lanxa kutheni. Kambe bona bale ndaba yini lamacala akhe kumbe lokunye okungalunganga abikwa ekwenza.
Ye, liqiniso lelo ukuthi bakhona sivile abalandeli baka Trump abamlandela lo bakuthe kodwa mina ngokubona kwami ngibona ngathi babona ngathi uTrump uyacindezelwa kumbe umthetho kawusebenzi ngendlela okumele ukuthi usetshenziswe ngayo ngokufana nayo kodwa keqinisweni ukuthi bangathi baphandlekile ukuthi babone ukuthi kulokungalunganga okwenzakalayo kuzajinge kufanane lanxa kungaze bahlale bemsekela lanxa enzeni okuphambanisekileyo bona bemilaye kodwa abayisibo abayimajority abayibo abaningi abantu bangabantu abalutshwane abasekela uTrump yiko kuzakwenza ukuthi aluze futhi ngokwesibili kumbe ngokwesithathu.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseDallas eTexas.
Hay un solo año estamos. Hasta con un lloro.
Zinto zami zokujola ingoma isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhla, ingoma kaPage. Igama lami nguChris Gande, ngilifisela impela sonto elithukela. Sidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye.